sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 28 kumbimbitho 2022 igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili.
Sisebenzile nzima kakhulu sizithengisa ebantwini sikhuluma lenhlelo esikhangelele ukuthi sizenzele izakhamizi zika ward 8.
Abanqobe ukukhetho lwama-by-elections abebandla le-Citizens Coalition for Change labezanu PF bathi bazasebenzela intuthuko kaZulu.
Ibandla le-MDC abantu elibakhiphileyo ezihlalweni ngabantu abe-provincial council.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Douglas Monzora uza kwethula umbiko namuhla phezu kokwehluleka kwebandla lakhe ukuthola ngitsho lokuyisihlalo okugodwa nje ngesikhathi kulembiko ethi MDC Alliance ingaba isimxotshile uMonzora. Kambe impumela yama-by-elections lawa ingaba isitshengisani phambilini kokhetho lwezwe lonke ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasanda kukhethwa ukuba ngamalunga ePhalamende lamakhansila kukhetho lwama-by-elections bathi bazasebenza nzima bathuthukise impilo kaZulu. Phakathi kwezihlalo zePhalamende ezingamachumi amabili lasishiyangalombili 28, ibandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change lithole ezilichumi lasishiyangalolunye 19, kwathi elezanu PF lathola ezisishiyangalolunye 9. Ezimbili zazo ezibalisa ese-Epworth kanye lesemtasa South zaziphethwe libandla le-MDC Alliance lingakabi i-CCC. Ngamanye amazwi, ibandla likaChamisa lilahlekelwe izihlalo ezimbili ePhalamende. Ezinye zazivele zisezandleni zeZanu PF. Kukhetho lwamakhansila ibandla likaChamisa lithethe njalo izikhundla eziningi. Sixoxe lokhansila we-CCC omutsha okaward 8 koBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Ngidumisa uNkulunkulu ngokunqoba engikwenzileyo ukuba ngukhansela kaward 8 koBulawayo indawo ehlanganisela iBarber Fields, iNzilikazi, iNgowenja kunye leThorn Grove. Sisebenzile nzima kakhulu sizithengisa ebantwini sikhuluma lenhlelo esikhangelele ukuthi sizenzele izakhamizi zikaward 8. Kuyathokozisa kakhulu lanxa nje amavotes angazange abe maningi kangako. Yebo, siyakwazi i-by-election iba le-apart, abantu kabaphuma ezindlini, abantu baphuma kakhulu nge-general election lapho bayabe bekhangelele khona ukuthi kungaba lotshintsho phezulu ku-ofisi likamongameli. Hhayi, sisebenzile, siyabonga kakhulu abalandeli labasekeli labo bonke abenelise ukuthi bayevota besikhetha ukuthi sibe ngukhansela kaward 8. Sidumisa uNkulunkulu ngokunjalo.
Kuyini okuhlelele abantu bewadi yakho? Kuyini obathembisa khona?
Ngikhankasa uwadi 8 bengithembisa izakhamizi ukuthi ngizazama ukuthi ngithuthukise i-service delivery ngokokuqala lokho. Kwesibili, bese ngibona ukuthi ngiyathuthukisa singathi thina i-development kuwadi. Nxa sikhuluma nge-service delivery, ngizaba ngumuntu ozameka sure, ozakubona sibili ukuthi izakhamizi ziyathola isevisi eqondile evela kumasipala wakoBulawayo. Kungangokuthi izibi ziyathwala, kungangokuthi amanzi atholakala izikhathi zonke kule ndawo amanzi ahlupha khona, indawo ezinjengezentaba zinduna flats eBarber Fields. Sizameka sure ukuthi sibone ukuthi atudubo lungaphi, sisebenzisana-ke leziphathamandla zekhansilini kulungiswe khona lokho. Okwesibili, sikhangele udaba lwesuwa. Isuwa iyahlupha kakhulu endaweni kawadi 8. besokusiba futhi le ndawo drainage system, drainage system la yakhathaza kakhulu ku R square lapha namanzi angena ezindlini ngesikhathi sezulu. Ngikhangela ukuthi sincedisane sikulungise khona lokho, bese sikhangela nemigwaqo ama potholes, kumele sibone ukuthi imigwaqo le iyavalwa, bese sibuya ku development sikhangela ukuthi sithuthukise isigaba. Okokuqala ngathembisa ukuthi niza forma i ward development committee, bonani ivikele izalo siyaphela, nizabe seyiformile le committee ezabe sikhangela ke inqubela phambili yesigaba sindawonye. Okokuqala isifiso yikubona ukuthi abatsha sabakhipha emgwaqweni, abatsha bathola imisebenzi, abatsha bathola ke singathi thina lulwazi lwemisebenzi yezandla ukuthi bazisebenze. Ngokunye nje kunengiza ukukhangela, kanti labadala ogogo labokhulu sizazama ukuthi sibone ukuthi bancedise kanjani kule nhlanganiso ezibuyayo ezinjengabo World Food Program ezifika esigabeni. Zazabake ukuthi sikhankasele ukuthi ogogo labokhulu bancediseke kukhona lokho, hhayi sikhangelele ukuthi sisebenzele zakhamizi kakhulu. Okuqakathekileyo ukhansela kumele abe ngumuntu othumekayo, singathi thina ngumessenger wabantu kuwat. So ngithembise ngesikhathi ngikankasa ukuthi-ke ngizaba ngumuntu othumekayo, ngizaba ngumessenger othumekayo. Izakhamizi kumele zibe zindithuma lapho ezifisa ukuthi ngiye khona, ngizasebenza gadalala lazo. Ikanti okokugcina ukhansela omunye umsebenzi wakhe ikubona ukuthi uyapasa ama-bylaws ancedisa umphakathi, ama-bylaws ancedisa iwadi ayimele, ama-bylaws ancedisa idolobho lakobulawayo jikelele. Ngikhangeleleke ukuthi silungise-ke indla amanye ama-councellors sifake-ke ama-bylaws kancedisayo ukuthuthukisa isigaba. Ngokunye-ke ngikhangelele ukuthi ngikwenze.
Amanye amakhansila sesike sabona engena ezihlalweni athi esephakathi khonale ephenduka abe ngamagovu aphangayo esegcwalisa izikhwama zawo. Asisoze sikubone usuhamba ngalolo nyawo yini lawe.
Umuntu uyilokho ayikho khona ke. Mina lapha endabuka khona ngafundiswa ukuthi ke nxa ungumuntu ongubaba udla amandla akho ukuphuma ezithukuthukwini zakho ekusebenzeni nzima. Ngumuntu ke ozisebenzayo, ngumuntu ke othanda ukuthi athuthukise umphakathi. Yikho ke ngokuzisebenza kwami ngithanda ukuthuthukisa umphakathi. Ecounseling nansomuntu olandaba kithi kadinga umsebenzi, kodwa nilanda ukuthi ngincedisa umphakathi wakithi ngithuthukise idolobho lakobulawayo liye phambili njengoba kuthiwa siye phambili.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngosekhethwe ukuba ngukhansila we-CCC ku-Ward 8 kobulawayo. Sixoxe njalo lwake waba ngumeya weGwanda umnumzana Justin Mashale, yena onqobe njalo wabuyela esikhundleni sakhe sokuba ngukhansila kaWard 7 laye eku-CCC.
Ngiyathaba kakhulu ukuthi sinqobile, ngiyathaba kakhulu ukuthi abalandeli bakaWard 7 bathole ithuba lokuthi balungisise lapho bokumotshakale khona. Liyakhumbula ukuthi sakhitshwa ngendlela engekho emthethweni nabe sivotele, yikho ke lokho kuyanjabulisa. Sinqobile sibili kuyasisuthisa. Mina nginqobe ngamavoti angu-323, obengilandela wezanu PF waba la mavoti angu-212, owe-MTC Alliance waba la mavoti angu-14, olandelayo owezaphu waba la mavoti angu-10. So ngakho lokhu hayi kube ukunqoba sibili okule sisindo njalo. Siyaziqhenya ngalokho.
Njengoba wawungumeya weGwanda, sizabona uzama ukubuyela kuleso sikhundla yini alubana kuthe kwaba lethuba lokuncintisa?
Angikhangelelanga esinye isikhundla ngaphandle kokuthi ngiqedise imisebenzi ebengiyenza labantu bakaWard 7. Nxa kungavele okunye kuyabe kuvelile, kodwa-ke ngigxile kakhulu kuWard 7 le misebenzi ekumele siyifeze esuke yadliwa isikhathi, kodwa nithembe ukuthi sizaphuthuma siyiqede. Yikho-ke esokujongileyo. Njalo sizananzelela ukuthi akuwinanga kuWard 7 kuphela, kuwine phose zonke indawo lapho esasiwine khona ekuqaleni singakarikholwa ilaba abasirikholayo.
Siyabona ukuthi inani labantu abavotileyo kuma-by-elections lawa liphansi kakhulu. Ungathini ngalokho?
yebo kambe kube le voter apathy mina engathi mhlawumbe kubangele ukuthi abantu beZimbabwe abakujayelanga ngoba ama-election kaze abe endaweni ezijiyeneyo ngesikhathi esifanayo kodwa ngenxa kalokho kwezwa ngabo muzola kwagcina kusiba la ma-election abantu bengasakwazi ukusana ikakhulu isikhangelele i-election ya next year ka-2023 so abanye besebelahlekile even abanye abantu abafundileyo bebengakuqedisisi ukuthi kuhamba njani kodwa ke i-voter apathy yinto emele isikhathaze okungangokuthi kungasiya kukhetho lomnyaka ozayo kumele sibili sikhuduze sifundise njalo abalandeli bethu ukuthi bahambe ngobuningi ngoba yiyo indlela engayenza sinqobe yiyo indlela njalo engayenqabela ukutshontshwa kwama-votes so silo mlando omkhulu kakhulu sizakhuduza hatshi emadorobheni kuphela kodwa sizakhuduza nemakhaya ngoba kuzananzelela vele ukuthi uhlelo lwethu lo-organizing solugxile kakhulu emakhaya ukwenzela ukuthi sinike abantu izibindi sinike abantu ijukuju ukuthi bevota njalo sile sibindi njalo sile siqiniseko sokuthi sisanqoba ngo-2023
Umnumzana Justin Mashale ngukansila ka Ward 7 omutsha eGwanda njalo ulilunga le Triple C. Abebandla lezanu PF bona bathi bayathokoza ngempumela yokhetho nanku bahluthunele amabandla aphikisayo ezinye izikhundla. Sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Joseph Chuma
sibonile bona ama sithu wonke ebesilawo njengebandla lezanu PF sithwathethe futhi asidliwanga lapha sathi phezulu kwakho nokho sesikhakhabela amanye ama sithu ayengawe DCA esiyi-Triple C kathesi ngo-2018 singenile endaweni zabo kwezindawo sathatha amasithi abo abangawethu okutshengisela ubana kulezindawo lapha esesizwisiswa ngabantu khona esasingazwisiswa ngabantu ngo-2018 ukusukhangela futhi kwezindawo even imagine yokudliwa kwankhona ivalekile igap khangele lapha kobulawe lapha esikhona enkulumane ukhona ujaha kuthiwa ngulo uze mfido mthwala umuntu adencinisela layo uthole about 800 something votes kucouncil yena waphuma le 700 something votes okutshengisa ukuthi igebu lanaseresethu almost just about 100 people or so whereas ungakhana ngo-2018 igebu yakhona yayinkulu kakhulu sibili ifika almost kubo 1000 something people so khona kwala kuyatshengisa ukuthi hhayi siyangena kuba seduze kube sesiba yinto esithembisayo njalo esinika amandla okukhangela u-2023 phose nxa sifika laphana singayala siloku sisenza imisebenzi emihle siyale siloku sisithi engage abantu abakusociety lana kucommunity naleyo phose mhlawumbe kuyathi ufika u-2023 sinqobe
ngezibalo zenu babachuma lingaba liselilawo yini amanani aveza ukuthi lenelise ukuhluthuna izihlalo zamabandla aphikisayo ezingakhi
angikabi lawo wonke amanani kodwa aba offhand kodwa ngiyakwazi ukubana njengeHarare i-airport MDC Alliance kodwa sesiyithethe singaba kuzanu PF ngiyakwazi njalo ukubana kulamanye ama-council seats anjengasemavuku lapha ekade ku-MDC ngo-2018 kodwa kathi sesithethe njalo ngiyakwazi ubana lasesitshungiza futhi kulazindawo lapha ezazithili MDC ngo-2018 kodwa kathi sesithethe kodwa inani lakhona kahle kahle ngengakunika kathesi kodwa into ezaphuma vele khonapha nje masinyane masinyane lizakubona sokungenile ku-social media abantu bethu abayenza i-analysis lako wonke sebekufake ebhaca ukubana wonke umuntu abone ukubana sisebenze njani njalo sihluleke ngaphi njani
ungathi kuyini elikufundileyo isiphi isifundo esikhulu elisitholileyo kukhetho lolu njengezanu PF
isifundo esikhulu mina ngisifundileyo yikuthi kona amarali angakuyenga ubone ngazathi mhlawumbe usuhambe le nto yonke kukanti-ke amarali nje jase bantu nje ababezibuyele ezinabaswele kokwenza kumbe nje bafuna ukuzobona lokwana kodwa ngesi curiosity kodwa ukuvota kube kusokuchini ngoba ungakhangela amanani ade ihamba emaralini labana usukhangela labantu abahambe uyavota into ezimbili ezijene kakhulu kuzona lezo okutshengisela ke ukuthi ubana singayala silokhu sigxila nge-social media o-Twitter lalani singalahleka okuqoka kade sibona singene phansi ebantwini sisebenzela abantu andubana nxa impumela ibuya ibuye ngento esiyazi ubana besisenza njalo futhi okunye engudobileyo laba ukuthi kona kulabanye abantu abangafuni ukudliwa ngendlela enhle ngoba besebevele sebeqasa ukufaka insolo lapha nalapha basole izeki basole lokho batshintshe lokhwana bayenze amavidiyo athi benze lokho nalokho konke lokhwana kube kuyindlela ukuthi bade bezama ulungiselela intona kungahamba nganeno bese bethi vele anti savele sakhuluma which is very unfair ukuthi ungene kuringi usuvele usuqasa usole urefu usuthola iloku zeni ama-gloves akusole lokhu nalokho ngena uhambe uyotshaya izibhakela nxa udliwe uvume ukudliwa nxa unqobile uvume ukunqoba ngoba kathesi mina ngizabuza ukuthi right njengoba bebesole izeki besithi ayenzi ukuhle ayiphambe kuhle izinto nanko phela izeki siza-anawunsa amabizo abantu babo abebandla labo asebenqobile so bazakwala yini bethi ona hhayi siyakwala lokhu ngoba ku-anawunse izeki na yikho lokho kumele kukhanye ukuthina abantu singangeni lama-double standards ngena ekhethweni ule open and free mind hhashi ukuthi wena uhluqasa ukulungisa inhlabathi ofuna ukuyijikela embizeni imbiza nxa iqhwadi
umnumzana Joseph Chuma ulilunga lezanu PF ibandla likamnumzana Douglas Monzora LMDCT lona alitholanga lutho uMonzora ukhangelelwe ukwethula umbiko phambi kwentathelisindaba namuhla phezu kwalolu daba. Lokhu kuza ngesikhathi iphephandaba le-Newsday libika ukuba i-MDC Alliance ngaba isixothe uMonzora phezu kokwehluleka kwalumanyano ukuthola isikhundla ngitsho lesisodwa nje. Lanxa iStudio 7 ingeke yabufakaza ubuqotho balumbiko, isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube utshelele umsakazo ukuthi basadingisisa ukuthi incwadi esenkundleni zokuxhumana ekhuluma ngokuxotshwa kukaMonzora ivele ngaphi. Kodwa akufakazayo uDube ikuthi ibandla lakhe selixotshise amanye njalo amalunga ephalamende alitshumi lasithupha 16 liwethesa icala lokusebenza lochamisa. Kodwa uthi akusoze kwenziwe ama-by-elections ngoba abaxotshiweyo laba kuyilabo abakhethwa phansi kohlelo lwe-proportional representation abakhethwa libandla abangavotelwayo.
Ibandla le-MDC abantu elibakhiphileyo ezihlalweni ngabantu abe-provincial council. Laba ngabantu abangena ngamavoti ebandla abakhethwa bona ngqo kumbe abakhethwa directly bakhethwa njengama-senator njengama-PR. So ngabantu abazafakwa ezikhundleni ngamalunga ebandla. Bakhitshelwe indaba zokuthi bebengasebenzi, bebengasalaleli iziqondiso zebandla, balandela lona leli bandla elitsha elibunjiweyo kukathi umthetho kumele bawuthathe kithi. Ngakho kugcina kusenza ukuthi bazisebenzele ezikhwameni zabo bengasanaki lokho amavota akufuna kibo. Ngakho ibandla likubone sokumele ukuthi bakhitshwe kathi abanye batholakala bekuhwaphilizwe i-corruption. Ngakho kuyabe kungasasebenzekile abantu abanjalo, ibengasalani lokuthi abantu ababakhethayo bafunani. Akusoze kube lokhetho ngendaba zabo, kuzalungiswa kufakwe abantu abazangena endaweni zabo ephathini.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT. Ukuhlaziya impumela yokhetho lolu sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akulanto emangalisayo kangako ngokhetho lolu beluphume ngendlela endaweni eziningi obekukhangelelwe lapho iCCC ewine khona bekuvele kukhangelela ukuthi izawina ngokuba ngaleso sikhathi ngo-2018 abantu abavota kuleyo ndawo babe votela iqembu elalikhokhelwa ngoNelson Chamisa. Ngakho-ke baqhubeke belokhu besekela lapho akhona. Yebo kambe iZANU-PF izuzile indawo ezimbili ezikade zingaphansi kwebandla eliphikisayo. Kuyinto engethusiyo kanjalo kangako nxa kungama-by-election. Akulanto enkulu eguqukileyo, kulokhu kumela phana okade vele kukhangelelwe khona.
IMDC kaMonzora Ncube bayibhuqile ayitholanga lutho kulolu khetho. Ubona iqhubeka ikhona yini kumbe sokuyikuphela kwayo, sokuyikufa kwayo?
Akuthembisi ukuthi iMDC ekhokhelwa nguDouglas Monzora ingabuya ivuke lapho efe khona kulezi ndawo lapho ekade ikhona esibone ukhetho luphuma ngalendlela. Kakuthembisi njalo ngaphandle kube lomhlola omkhulu ukuthi ngo-2023 isengaphila iyenze okunye ongasikho kufa lokho esikubonayo. Ngokubona kwami isinyamalala nje isihamba ayisozibe khona njalo ngaphandle kube lomhlola njoba nsitsho ongenzeka. Nxa ungasazanga waba khona lo mhlola wepolitiki kutsho khona ukuthi hayi isisedlule emhlabeni ayisezi kuba khona kusiya phambili. Esingakwazi ke ukuthi ababasalayo abayibabazuzileyo ekuncinisaneni kwabo ngo-2023 kuzaphumane. Kodwa ke kuyavela kahle kamhlophe ukuthi kulabo bantu empikiswaneni phakathi kwe-MDC lalokho kwakuzanywa bahambe loChamisa labo bantu basekele yena iZANU. Kanti ke njalo lokho ibambile lapho eyayibambe khona, kodwa incediswa phela futhi ukuthi umthetho kawuhanjiswa ngendlela efaneleyo iyavunyelwa ukukhampeni amanye amaqembu engavunyelwa ukukhampeni.
Impumela le singathi kukhona yini esikhombisa khona okulakho ukwenzeka kukhetho luka-2023?
Esikubonayo nje ukuthi amadolobha angaphansi kwe-opposition. Kangiboni ukuthi kuzaba lenguquko kulokho okhethweni oluzalandela ngo-2023 lanxa kusiya phambili. Sesivele sesikubona kumile sekwakhele ukuthi abantu abasedolobheni ngobuningi babo abalifuni iqembu leZANU-PF. Emakhaya ke kanti ke njalo lokhu ikhona iZANU njengoba incediswa futhi ngezinto ezihlukahlukeneyo ezenza kuleyo ndawo. Yikho esikubonayo ukuthi kusengenzeka ngo-2023 ngaphandle kokuthi opposition isebenze kakhulu ukungena emakhaya kumbe yona iZANU isebenze kakhulu ukungena emadolobheni okuzaba nzima kakhulu ukuthi kwenze. Kodwa ke sibona indawo ezimbili emakhaya besiya kuZANU, edolobheni beku-opposition. Kodwa njengoba ngike ngasho emakhaya ukuze kube ngaleyandlela kungenxa yokuthi iZANU isebenzisa izinto ezingekho emthethweni ukuthi ihlale ezihlalweni ekuzo.
Umnumzana efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi izisebenzi zePlumtree Hospital seziveze ukukhonona okukhulu ngengcekeza ekulesi sibhedlela ezithi ilakho ukuphambanisa impilakahle yezigulane ikakhulu abesifazana abamelele ukubeletha. I-Chronicle ithi uhulumende usebopha amapolisa asebenza lamasela atshontsha inkomo ikakhulu emngceleni weZimbabwe leBotswana. I-Herald ithi amalunga eZANU-PF anqobileyo kukhetho lwama-by-elections asebonge umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhuba inhlelo ezihuge uZulu. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi kufe amabutho akwelenishe ayisithupha ahlaselwe ngabahlamuki duzane lomngcele walelo lizwe leBurkina Faso. I-Voice of America ithi abahlamuki ekade behlomile bahlasele kweleNigeria esigabeni seKaduna izolo babulala oyedwa egcekeni lendizamchina. Singe sibambisene kudaba lwemelika. Uhambo lukamongameli Joe Biden ezwekazi le-Europe lufika emaphethelweni. Umbuzo omkhulu ungothi kuyini kahle kahle akufezileyo ngomhlangano awenze labanye abakhokheli bamazwe akumanyano we-NATO phezu kokuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia. Ngemva kwalomhlangano eBrussels, uBiden wethekelele ePoland ngempelasonto lapho ahlangane khona lomongameli walelo lizwe kanye lamabutho eMelika ahlala ePoland. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi uhambo likamongameli welizwe uBiden beluqakathekile ngoba okakathesi sibona ukuthi impi ye-Ukraine ingakuthiwa ama-Ukrainians they have re-established control of many cities and ngakuthiwa sibe bulale and taken prisoners of war and ama-Russian have lost ama-general or ama-commander over 7 esukuzwayo okakathesi. Uhambo lolo lukamongameli welizwe to the NATO summit ngakuthiwa kuphume ama-directives okuthi izijeziso ezama-surrounding oligarchs or abangane bakaPutin bahlaselwe again ukuthi bafake i-pressure kumongameli uPutin weRussia to stop the war. Sibona le isithemwa ngabelungu obayikhoyine Putin's war ngoba ilizwe lonke o imhlaba yonke jikelela abantu bebezibuza ukuthi kanti impi le ngeyani vele according to ama sources esiwabonayo ukuthi uPutin ubesaba ukuthi iNATO isisondele eduzane kwamabhoda akhe engafuni ama-nuclear weapons eNATO just behind his backyard. But singakhangela siyabona ukuthi i-Alaska le-USA, they are only 87 miles away from the Russian country. So mina mbona ngathiwa impi le is the re-emergence of the fight for natural resources. So i-meeting le ngibona ngathiwa ama-Europeans lama-Americans they've never been this united since ama-World Wars 1 and 2 in the 40s and the 1918 to stop umuntu oyedwa from world domination. Lati e-Africa besingakwazi ukuthi bekuzaphelela kuphela khona ngale e-Ukraine yini then it was going to affect us as sovereign nations. Ngoba sibona ukuthi before this war besokulomsindo ongathiwa iChina layo ibifuna ukuyethatha iTaiwan but owathesa sakuboni ngoba sibone i-reaction ye-Europe expeditiously lokuhamba kwamongameli welizwe uBiden uthe nguye okade efuna ukuthi i-meeting le take a place. So siyakwazi ukuthi i-America ma ingafaka their commitment to a lot of these wars babuya full throttle. So khonapho mbona ngathiwa the achievements was ukuunita kwe-Europe le-America and ukuwina of the Europeans of amafutha or igas le-Russia for the future.
Impi yomhlaba yesithathu esingathi World War 3 esatshelwa ngabanye ubona singafika kulelo zinga yini isiqhamuka?
I-World War 3 asikwazi ukuthi kuzahamba kanjani ngoba siyakwazi ukuthi kungaqalisa kuphela ukuthi ama-NATO countries or uPutin engaletha amasosha akhe across the lines i-World War 3 izaqalisa. Sibona ukuthi ama-munitions akhe or ama-cruise missiles akhe abashaya ama-town eLviv duzane lama-close borders le-Poland which is a NATO country. But siyakwazi ukuthi umuntu wonke phansi lonke jikelele asifuni into zempilezi ngoba siyakwazi ukuthi abantu bonke bazalimala whether you're involved or not involved. So okakathesi siyabe sikhangele ngoba asisakwazi but mina ngithi abantu sikhangele kuNkulunkulu for this hour.
Umnumzana Tim Moringai ucubungula ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Abanqobe ukhetho lwama-by-elections abebandla le-TRC kanye labezanu-PF bathi bazasebenzela intuthuko kaZulu. Umkhokheli we-MDC umnumzana Douglas Monzora uza kwethula umbiko namuhla phezu kokwehluleka kwebandla lakhe ukuthola ngitshe lokuyisihlalo okugodwa nje. Lokhu kuza ngesikhathi iphephandaba le-Newsday libika ukuba i-MDC Alliance ingaba isixotshe uMonzora. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseninjalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungami Linkomo.